Umsakazo weStudio 7 uvakatshele eNtebe ngolwesithathu kuleviki lapho bewugqokozela esikolo seNtebe Primary izakhamizi buye ngobuningi bazo ukuzohlatshwa ejekiseni ukwenqabela iCOVID-19. Izakhamizi eziqoqelazo zithi zithethe leli nyathelo kulandela ukumemetheka kwaleli gciwane emaphandleni. Umnumzana Gift Spando osuke khona la eNtebe oleminyaka kuzalwe ngamashumi amahlanu 50 ngomunye walabo abavuke emadabuka kuza ngolwesithathu ukuzohlatshwa.
Kwenze saba sizohlatshwa ukuthi umkhuhlane lo uyabulala ugcwele iganga lonke. Mna ngifike ekuseni ma-6 besesilapha eNtebe, hhayi kuhambe kuhle kakhulu, sabona okulohlupho khona.
Umnumzana Bongani Ncubela uthi uthethe inyathelo elifanayo ukuze azivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Endilethe lapho ukuthi ngizohlatshwa umkhuhlane lo khona we-COVID-19 ukuzovikela umkhuhlane lo. Ngakukhutheza abantu ukuthi abangadeleli umkhuhlane lo ngoba awukwaziwa ukuthi ubuya nini njani, ubuya njengesela.
Unkosikazi Betty Moyo osuka kusobhuku umnumzana Gift Moyo ngomunye wabahlatshwa eJackson le wakhuthaza ezinye izakhamizi ukuthi zithathe inyathelo elifanayo.
Sorry kithe kithabiwemo kuthi buthuku go ubuyigotsi nithabuta so kakere eri kithe kithabiwa gore nithabule buta kwakwampulaya ni bangwe ke bakhuthaza ka mata magae gore abate bathabiwe bakhumane bophilo.
Unkosikazi Janet Judge owekhona line uthi kumethusile ukubona abantu bephela ngenxa yalo mkhuhlane okubangela ukuthi azokwamukela lo mjovo.
Ngibuye lapha eNtebe ukuzohlatshwa ijekiseni lokuvikela iCOVID ngenxa yokuthi umkhuhlane lo ngizwa sibili ukuthi awumanga kuhle, so ngizame ukuthi ngizivikele lami noma sobuya kimi ungangilimazi kumbe ukumbulala.
Ukhansila weNtebe umnumzana Miklas Ndlovu uthi uhlelo lwabebutho lokuhlaba izakhamizi emaphandleni lusize kakhulu asebeluphele.
Bekulabantu abaningi abebengenelisi ukuthi bayefika ezindaweni bahlatshwe ngenxa yama-transport, ubudala lakho konke okunye lobugoga, kodwa benelisile ukubana bafike laphana. Inani labantu bonke ababahlabileyo esigabeni sakithi leli lingu-1476. Yikho besikufisa njalo ukuthi inhlelo kazibuye ebantwini, kungabi yiwo amasosha wodwa, zonke inhlelo zikahulumende kazibuye ebantwini njengakho lokho okwenzakeleyo.
Ibutho lakuleli liqale ukuhlaba uzulu emaphandleni iJackson le kumaviki amabili edlulileyo lincedisa abezempilakahle. Sebefika phose inkulungwane ezilikhulu lamashumi amathathu 129,340 abantu asebehlatshwe iJackson yokuqala iCOVID-19 ezansi emaNdebeleni, kwathi abedlula inkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili 81,392 bahlatshwa esipili. Kusenjalo abazali sebekhuthaze uhulumende ukuthi layalungiselele ukuvulwa kwezikolo ngokukhangela induba ezibhekane lababalisi ukuze abafundi bengafiki behlala njalo bengafundi. Umnumzana Gabriel Luphondo isakhamuzi emawane eNtebe uthi njengabazali bayakujabulela ukuvulwa kwezikolo.
Sivula ngemandla sikujabulele lokho ngoba abantwana besebehlala isikhathi eside bengafundi. Akuvule kule qiniso lokuthi ziyavulwa njalo zivula kunjalo ababalisi labo bathole ifula yabo yonke, ngoba kungathiwa kazivula abantwana befunda kuphela, ababalisi siyakwazi ukuthi umgogodlo wabantwana besikolo. Siyamsola la mqatshi wabo ngoba kanelisi ukuthi abanike into zabezeneleyo okunjengeholo, akhulume labo abantu bethu bafundi ngoba abantwana sebengemva kakhulu. Kusibulele kakhulu lokho.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kuza kuba nzima kubabalisi ukuthi babuyele ezikolo ngomvulo.
Akulakho kuzakufunda okuqondileyo okuzakwenzakala lapho ngoba ababalisi bayakhonona ngeholo labo elincane likangaka. Kuza kuba kuthiwa enyathela udaka inathile, uhambile esikolo ufundile lo bengafundanga. Ababalisi banikwe i-short notice 3 days ukuthi belungiselele ukubuyela ezikolo zabo. Labo bangabazali bofuze beshiye bebhadalele abantu babo i-school fees. Azi ngomvulo kuzaba nzima ukuthi abaningi babuyele emsebenzini ngoba bafuze badinga imali zokubuyela ezikolo, ukuthi imali zona zinzima ukuzitholakala kulezi nsuku, i-foreign currency.
Uhulumende ubike kuleviki ukuthi abafundi abazabhala imhloliso lonyaka bazavula ngomvulo, kuthi abanye bavule ngomvulo zayo bavale sokulanda ikhisimusi. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngiSentepe Gwanda, ngu Albert Ncube.